VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zilishumi lanye kuLwezi 2018 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende selandule imbiko ethi abacuphi bakhe yibo abazame ukuthumba umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa izolo. Kodwa ibandla le-MDC lithi uhulumende kumele achiyane lokuhlukuluza uChamisa ngoba lokhu kulakho ukubangela ukungahlaliseki elizweni. Abantshintsha imali ngokungekho emthethweni sebezagwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka elitshumi ngokutsho komthetho osanda kwethulwa ngumongameli Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko luthi abantu ababikwa bezame ukuthumba umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa evela emhlanganweni wakhe eMarondera izolo kayisibo bacuphi ama-CIO njalo kabasebenzeli uhulumende. I-MDC ithi ama-CIO avimbe izimota zikaChamisa eMavuku azama ukumthumba izolo. Athi njalo abacuphi laba bazame ukuthumba umtshayeli kaChamisa kodwa behluleka. Kodwa umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa ukulandule lokhu namuhla kumbiko awethule kuhola elisanda kwedlula esithi umnumzana Chamisa nguye ohlasele abantu laba bezihambela esithi bayamlandela. Amazwi kaMutswangwa agcizelelwe ngumabhalane osebenza kugatsha lwakhe umnumzana Nick Mangwana.
Vanhu swa vari kusfambira mumotikari izeyo haisi mumotikari ine anything to do with government or ma arms of government inongoriwo mumotikari vanhu vaizvifambirawo vakangofungawo zvavakafunga tisingazive kuti
lava ngavantu nje avavezihambela avangelani lokwenza lohulumende imota leyi kayisiyo yama-CIO yabantu nje avavezihambela avahlaselwa nguChamisa labantu vakhe bagcina besiyamangala emapoliseni okukhanya sobala kuvhidiyo emphakathini yukuthi uChamisa nguye owazijikela emoteni hathi ukuthi wayithunjwa nguye uChamisa owayezama ukungenela abantu emoteni yabo.
Umnumzana Nick Mangwana ngumabhalane osebenzela kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko. Kodwa isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sifanda uthi liqiniso ukuthi ngama-CIO azame ukuthumba uChamisa. Usibanda uthi kumele uhulumende achiyane lalomkhuba ngoba ulakho ukubangela ukungahlaliseki elizweni.
Isehlakalo sokuthi umkhokheli webandla elikhulu elinjenge-MDC utholakala efakwe esibangeni sokuthi angabe engasahlalisekanga kumbe kungabe kule mzamo empilweni yakhe kuyinto embi kakhulu okufanele ukuthi uhulumende ayikhangele ukuthi abone ukuthi kayifi yenzakala. Bakhona abantu abaningi kunjenje abakhulumayo ukuthi hatshi ukuphanjaniswa komkhokheli onjengo-President Nelson Chamisa kungagcina kwenza ukuthi ilizwe lingabi lokuthula. Kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende aziphathe ngendlela ephakeme njalo ngendlela e-responsible ngoba izenzo ezingela kukhaliphe ezinjengalezi zingaletha ubuzima kakhulu elizweni lakithi.
Kahle kahle bengaba bebezama ukumthumbelani bemenzeni futhi ngokubona kwenu?
udubo lukhona lokuthi siyazi ukuthi uSibhelela Sithamsa nguye owaphumelela kukhetho odlulileyo. Siyazi ukuthi abantu abahulumende labazalu bayazi lokho. Ngendlela yalokho siyazi ukuthi njalo kule nhlangothi zikahulumende ezikhanya zisebenza ngendlela engaqondakaliyo ofana nakhona lokho okwenza ukuthi ugcine kubule abantu abangu-7 mhla ka-1 August. Lokho kwenza ukuthi singazi ukuthi kathi oyabe ethume abantu ngubani, ebathuma ngaliphi njalo abatshele ukuthi benze njani. It's high time ukuthi uhulumende lowo aqalise ukwazi ukuthi okwenzakala phakathi kukahulumende yini. Yikho lo mbiko lo abawukhiphileyo uyinto etshengisa ukuthi uhulumende lowo akazazi ukuthi usebenza njani, ngoba ziningi izinto eziphumayo senzakala uhulumende lathi kakhathesi upresident nangakuthi kakwazi ukuthi wathumela abantu mhla ka-1 August mbani, kukanti-ke kungumsebenzi wakho ukuthi azilokho.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, sixoxela ekwelebhilithane. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Okokuqala ukuthi sibekwazi ukuthi uhulumende lo obusayo bonabo abantu abaphethe izintambo kathesi, umsebenzi lo wokulandela abanye abafikisayo lokubasukumeza ngumsebenzi abawaziyo njalo abawenzayo kukhona embalini yeZimbabwe, ukuthi uhulumende lo ophethe amandla uyakwenza khonokho. Kungakho kuqakathekile ukuthi abantu beZimbabwe behlale bekwazi ukuthi izenzakalo ezinjalo azisosimanga, zenzeke kakhulu njalo zihlele zisenzeka eZimbabwe ngaphansi kombuso walabo abaphethe izintambo kathesi.
Uhulumende uthi kayisibo bantu bakhe, kayisiwo mapholisa, kayisiwo ma-CIO enze lokho, kungaba kungubani pho?
Ukuthi ngubani, sithembele ukuthi yena uhulumende nga uyacwaninga aphenye atho ukuthi ngubani. Nxa kuyikuthi ngabantu kazana abazonda uChamisa bemzondela lapho abamzonda khona, kumbe njalo kungezinye izigebengu ungathi uhulumende, uhulumende ulawo amandla okusebenzisa amapholisa lokusebenzisa abacuphi bakho ukuthi badinge babekwazi ukuthi ngubani okwenzileyo lokho. Ngakho it's not enough ukuthi uhulumende uphethe amandla ethi kasuye. So esifuna ukubuza uhulumende ukuthi ngubani, ngoba uhulumende ulamehlo ulezandla njalo ngalo zokufinyelela ekuthi nabe bazi ukuthi ngubani owenze isigameko esinjengaleso.
Uthi njalo uhulumende unguhulumende ohlonipha amabandla aphikisayo kanye labakhokheli bawo, njalo unguhulumende ohlonipha umthetho, ngokunjalo ubengeke enza ihlazo elinje.
Lokho bangakutshela abangakwaziyo baba, bangakutsho ebantwini abangaziyo imbali yaleli bandla elibusayo lohulumende ophethe izintambo. Abantu beZimbabwe bonke kunye nezingane bayakwazi ukuthi uhulumende akala nhlonipho yabantu bamabandla aphikisayo. UMorgan Tsvangirai wakwalala embhedeni etshayiwe, obithi sebeke babotshwa, uChamisa njana laye wake wabotshwa walinyazwa, uJoshua Nkomo waphuma ebaluleka ezweni engakana. Ngakho lokho abakutshoyo bakhuluma into engenamqondo njalo engelakuhlakanipha, ngoba izizalwane zeZimbabwe ziyazazela ukuthi zibuswa izikimi ababulali njalo abahlukumeza.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana, incwethi yehlaziya ezombusazwe, sixoxela eseSouth Africa.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyane labe-Media Center, ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhlaka 8 Lwezi, Mutoko mhlaka 15 Lwezi, Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lupane mhlaka 28 Lwezi, Sisume ngakontuthu ziyathunqa, Bobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo, lingakhutshwa yileli thuba.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sesungule umthetho opha imithethwandaba amandla okugweba abantu abantshintsha imali ngokungekho emthethweni ukuthi babike okweminyaka elitshumi. Umthetho lo upha njalo amapolisa kanye labeZimbabwe Anti-Corruption Commission amandla okubuzisisa abantu ukuthi inotho yabo bayithola ngaphi njalo njani. Umnangagwa uthi umthetho lo ujonge ukulwisana lenkohlakalo elizweni. Sixhume incwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Kungaba kuyinto entsha elizweni leZimbabwe enjalo engaba inganqabela i-corruption nxa inga-implement. Ungakhumbula ukuthi eZimbabwe problem esilayo kakhulu ukuthi siyabe sikwanisa ukuwufaka umthetho but ukuwulandelela lo uwusebenzisa kwanti ukuthi kuyasica singani siyehlulika ngesikhathini ezehlukeneyo. Kuyafana lama-policies wona yabe abefakiwe. Siyathi lama-policy amahle but uku-implementa yikho kujala uba yi-problem nxa sikhayelele eleZimbabwe. But umthetho ngokwawo bese kufika isikhathi sokuthi kungabe kuyafunakala ukuthi umthetho njalo ube khona. Kodwa sesithi emakhoti lalaba abanye babophaka nje abantu corruption sobuze besebenzisa umthetho lowo besebenzi ngokukhangela eZimbabwe kula bantu abanothileyo kakhulu ungadinga amakampani abo akulalawo nakampani alayo ube usuzibuza ukuthi umthetho engayo imali yakhona kuyabe ukuthi uthole itenda ngoba ngumuntu wezanu kumbe ngumuntu ozwanalo lo minister kumbuzwanalo lo zanu. So nxa sikhangele sithi umongameli engabe ethethe inhlelo eqondileyo kodwa sesikubuza ukuthi uzayilandelela ngokuyigcwalisisa kuyenzakale yini ngoba singa sikhangele ukuthi komthetho lwana loba kulokukhangelayo osiphathe thina kakhulu lesesikhangele kwezomnotho sikhangele ezingama big fish those people that abanemali eningi abangayijustifyi ongakwazi ukuthi uyavelanga yiye sesikhangele ukuthi umthetho lowo usetshenziswe kimo osiphathelene mpela labasebenzele omunye umuntu omkhulu
khona ubona kusebenza yini khonokho okokuthi ugatsha olubona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni olweZimbabwe Anti-Corruption Commission amapholisa kanye leZimra asephiwe amandla okuyacela imvumo emthethwandaba eyokulanda umuntu bambuze ukuthi akuchasisi ukubana inotho yakho wayithola njani. Ubona usebenza khonoko
yikho kuqalisa asingasikhangele ukuthi yikho kuzasincedisa ongasincebela ungakhangela okoto okwenzakalayo kathesi yikubona umuntu uyabotshela i-corruption ephuma ecourt ngoba umthetho awukho lawo noma ephumile omnye abhatala i-fine but into azitholileyo abezingaforfeited ungasikhangele khonapho kungaba lokuethusela nokubiselana labancane labade befuka utshontsha kade bekhangela ukutshontshela babe sebesethuwa ngoba umthetho usukhona kodwa ofuze sikukhangeleyo ukuthi umthetho low njengovuye ngama-presidential powers kubuze ukuthi ngesikhathi kuchane ubusulungisiwa aba umthetho olungiswa yiParliament.
Umnumzana Reggie Shoko incwethi kwezenotho. Singene kuhlelo lwamasiko silo Gibbs Dube.
Zingana masiko wenziwe manje lo baba mkhulu babe lobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke sixoxa ngokuthi nxa umuntu engadolakala eganga ethethe kumbe ethethwe kumele udaba lolu lubanjwe njani umyeni wakhe kumbe ngabanye bakhe kulapho athethwe khona. Ngilo baba uEzra Chisa Sibanda njalo lo nkosikazi Sakhile Liline uMadube lezingcwethi zamasiko esintu. Baba Chisa kunjani?
Ngiyaphila Dube kunjani?
Hayi phila kakhulu kunjani eBiltan?
EBiltan umqando sukhona njalo sokuba mnyama emini kunje ilanga sesilibona nje kuye amahola amabili emba amathathu.
Ye kunjalo Madube kunjani mama?
Hayi ngiyaphila mina.
Yee unjani? Hayi kuhle kakhulu. Sicaze ngawe Madube. Nxa umuntu engabanjwa eganga, asithi ngumuntu ongumama, kumele kuphathwe njani konoko? Kumbe ungubaba nje.
Mina ngibona ukuthi ungalinga vele limbambe vele kuyokuthi seganga, kumbe vele uselesikhathi kwenza segangile. Ukuthi limkhangele somnyango aphuma kuhambile, ma kuyokuthi isizathu sakhe asizwakali. Ngibona ngani kuthiwa kungcono omunye lo munye asale ephile yakhe ngoba phela niyabe ehlulekile ukuthi azibambe sekhaya. Waze wabona ukuthi ukuganga yikho okungcono. Ukuze uzuze uqinise ubulala umuntu umbulalele ukuthi ngimthole eganga, mina ngibona kungiyinto engekho right. Nxa abantu sehluleke ukuthi bahlale phansi bakhulumisane ngomlomo, omunye lo munye kathatha isikhwama sakhe azibuyelele ekhaya kumbe yalapha akhona afuna ukuthi abe i-free court. Ngoba ma usubulala kuyafana naye ususiba igazi ezandleni zakho. So ubuyekele umuntu azihambile, mina ngibona ukuthi kungcono. La usale uzivalele u-right, omunye lo munye aziqalisele yakhe impilo enhle. Into yabo vele uyifuna ayikhona ukuthi lizeqine selixabana sokuba nzima ngoba ungabona umuntu eseganga vele there is a reason emenza ukuthi ayenze njalo.
Ye so baba Sibanda, siyabona ukuthi abantu abanye bayabulalana ngodaba lololo luphathwa njani?
Abantu bayabulalana Dube isizathu sokubana nje umuntu usuke ke adelelwe imizwa umuntu adelele lo wathethene layo mba endele kuye ngokuthi ahawukele ngaphandle nesilungu esingathi last ufuna nje ukuthi kuthiwe yena ke ungene emacansini lalo athi uyakholisa kakho lokho kugcina sokubangela ingozi kukanti ungeza umuntu ukuthi hayi akusatsho ngaphakathi enhliziyweni tu kumele dlu uphumele egcekeni ukuthi hayi kambe ke imizwa yami siphelile kuye so ngcono lawo sihambelwe ekini lami ngidinga omunye
ye kodwa kulula yini madube ukwenza khonokho
abanye bakubona kuyinto enzima sibili ukuthi kwenziwe khonokho kodwa sowufuna umuntu olenhliziyo leyana enhle ongelacuko ovumela ukuthi nxa sovele sokwenzakele sokwenzakele khonokho okuthiwa ngokuthi ukuthi abanye abasuke umntala olele ukuze ngihliziye omunye angabathola bevele benjalo kasacabanga plan B uplan B wokuthi hayi umekela zihambile vele usecabanga ukuthi ngihloka atinginamo atingi wonke ababulala kuma abantu kodwa kungacabanga ukuthi usingqondo zakho kuhle phansi hayi mna mbone ngani kuthiwa kuba ngcono abantu uyabayekela abazihambile ngoba ungazondi uzondo okweqileyo zagcina sezicala gcina ubulala abantu abangela cala
Madube, hayi sikuthi kuyabe umuntu ekuplanile. Kulesikhathi esifikayo esingathi split seconds okufikayo ulaka. Abantu ababulala abaningi babengakwazi ukuthi babulala. Sumtholile ungowakho ke kulomuntu alaye balele khophana ufike ulaka kulesikhathi sokuthi vele uzikontrole kumbe uzame ukuthi uzibambe kuba buhlungu abanye kube caleka befinda umunye mhlawumbe vele iqiqo labadopa ingabe ekitchen asabulale ngoba lulaka lwalukhona zinanzelela sokuthi lethi ukuthi hayi lapha ngangihambele ngahlala isuitcase yami ngachiya ngakho ngcono kuyabe kumcaphele kakhulu kumzisa ubuhlungu uyakwazi ukuthi umuntu ngokuzonda uyenza loba kuyini ngesikhatshana nje
So njengo
lelo liqinise sibili
uyatsho sibili
ukhathana umuntu uyaqinise wonile senze into enkulu ukuthi sometimes ya regret after saying lethi sho ngani lapha nangithe obuthi sisehle ukuthi sicontrol inhliziyo zethu zisuka zibe zincane ngesikhathi esincane uqine usho yenza into enkulu eza post impilo yakho yonke kanti ngathiwa inhliziyo leyo siyakwazi ukuthi sizivande ngingathola kunjalo nje isikhathi lesikwama sakho uhambe kumbuka uhambe uzakuyabuya ngobuya ntambama ubuyibuzisisa ukuthi kanti kuhambe njani sihlale phansi lisolve nxa kuyukuthi uyesihle ukuthi alaleli hhayi omunye nomunye asithathe isikhwama sakha angena indlela eyangikibe ngoba kuzabe kuyisuka
lo ke ngunkosikazi sakhile line uMadube khona ngale ke kwele Botswana besikhuluma njalo lo baba Ezra Chisa Sibanda ukhona ngale ke kwele Bhilitane Baba Sibanda lo Madube ingadinelwa kusasa
siyabonga kakhulu
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo olivalelise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube
lilasiyabonga
Gibbs silethemba lilukholisile uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu singeneke kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike
Ngikuthi bana kuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe namhlanje bafethu sise Boston lana eMelika sixoxa lo sakhulayo ongisamabhizimusi umnumzana Hope Ndlovu owasungula uhlelo lwasebulenjini olubizwa ngokuthi Two Verse masambeni kuye siyezwa okunenge Ndlovini ngiyakwamukela kuhlelo unjani mnumzana
hayi ngiyabonga Mike
injani impilo ngiyazi vele ukuthi usuphila lana kule Melika eBoston
hayi impilo right kabi like I think okuhle ngokuthi isikhathi engisibene lapha eMelika ama opportunities esiwatholayo you know they are so much better than those that I could be getting if I was back home and which I'm happy about
mhm so masithi into daba ulise goodwini lamhlanje ngiyazi ukuthi nguwe umkhokheli wenhlanganiso esingathi inkampani ethiwa i2vel awusitshele ngamafishane ukuthi nina njengenkampani i2vel niyenza umsebenzi onjani
so i2vel ona kahle kahle vele i-app elincedisa abantu abagada imchova lamabhasi ukuthi behambe bemove besuke from endaweni eyodwa besiya kwenye like for example like let's say it with empopomo from gedorobheni okwenzakalayo kahle kahle ukuthi nxa ugada umchova lonke umuntu owazi ugada umchova uyahamba e-bus stop anje ume kumbe akwazi ukuma for 5 minutes for 10 minutes for 20 minutes so kwenzakalayo ukuthi wena njengomuntu ogada umchova isikhathi sakho kahle kahle awula control so what it does is that it allows ukuthi khona abantu abagada umchova uya download the app letu u sign up u create a profile then we add information about your bank details. So kwenza kala ukuthi you can track yakwanisa ukukhangela ukuthi amakhombi angapi. So nxa usendlini kungakasuki ukuthi uye kwenye indawo. Uyakwanisa ukukhangela ubone ukuthi umchova i 5 minutes away, 10 minutes away, ikhatshana okunganani kulawo. Then ubusunjani, ubusucheka into i-app. And that essentially what it does is ya deduct imali, like something like 50 cents. Nxa umchova akukhona 50 cents. Then usuhambe bus stop yemelela, uyathola QR code. Ungafika bus stop laphana, u-driver wekhombi, kumbe uwindi wekhombi, sescan i-QR code lelana, sethola imali yakhe digital form, wena usukade umchova ususiye edolobheni. So okwenzakalayo here is that wena njengomuntu ogade umchova, you're able ukuthi ube wazi ukuthi umchova ifika ngesikhathi bani ngapi, njalo ifika ngesikhathi bani lapho yakhona, njalo iza costa malini, njalo uzaphinda ubhadale imali yangkhona digitally kungela i-actual transference of cash.
Awungitsheleke ukuthi nina njenge nhlanganiso seliqalile yini ukusebenza eZimbabwe?
Imansedlulele sibesiqalise okuyi-pilot program nyana okuncane. And that was essentially meant ukuthi sitest MVP yethu sibone ukuthi i-plan khona leyasebenza yini. But kahle kahle khona sibona ngani i-product lethu sizalilauncha ligcwele towards the end of December, like during Christmas.
Right. Awungitshele ke mnumzana, uhlelo lolu lusebenzisa i-internet eZimbabwe silodubo lokuthi i-data iyabiza imali eningi mnumzana.
Yeah.
So likhangela ukuthi lizabe lisiza abantu kanjani ukuthi labo bathole ithuba lokusebenzisa ama-services enu?
So kahle kahle, I mean, like lapho ukhuluma i-point eqakathekileyo sibili. Esizama ukukwenza ukuthi the only solution esingayenza thina from our end is to ukuthi i-product lethu si-ensure ukuthi aso product idla i-data. That's the first part. Then the second part, obviously, in these solutions that were ama solutions as what thing as time goes on, that would be trying to partner lama telecommunications companies and jenga Econet, lawo Telcel.
I see uzwile mnumzana. Awungitsheleke ukuthi nxa selilontshile eZimbabwe likhangela ukuthi lizathuthukisa impilo zabantu eZimbabwe kanjani?
Kahle kahle abantu esisebe sisebenza labo even more ngabantu aba-owner imchova, abantu aba-run ama-business awo. Wow. What we're essentially trying to do is to empower people that own ama-kombi.
Hayi, gqiba uhlelo Ndlovu, utshela abalaleli ukuthi bangalixhuma kanjani.
Kahle kahle le-website yethu www.tuvel.com. And that's the first place that you can go to if you want to sort of have a conversation. Kule form elikhona nxa ufuna ukubuza imibuzo ongayibuza ngokuthi siqalisa nini, silontsha nini. We have a Facebook page and a Twitter page, and that's where like information yeqalisa ikhona.
Hayi Ndlovini, sikuzwile kahle, ngiyabonga kakhulu, bekuhle ukuba lawe kuhlelo labasakhulayo.
Okay, ngiyabonga.
Mzwakazi omuhle, lapha bengixoxa lo mnumzana uHope Ndlovu ongusomabhizimusi osakhulayo ophila lana kwele Melika ngale eBoston. Kwanelo kwalamhla, masidibane ngevikezayo. Olevalisa ngiyenjabulo ngumaikhobe, sengilishiya ke ngisithi libe ngeviki elishukela. Bye bye.
Siyabonga Big Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Angliston Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelela nankomo, siyabingelela abalaleli, sithemba baphilile, bagcinakele emseni kundawana zonke abakizo. Siyambonga uJehova.
Usiphatheleni lamhlanje?
Siyaqhubeka njalo sifunda uMahubo usahluko ngu 46 undima ngu 10. Ifundeka kanje ithi, yona thula wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu, ngiza kuphakanyiswa ezizweni. Bathandekayo, kumaviki amabili adluleyo sakhuluma ngalumbhalo sathi uNkulunkulu uyakhuluma uthi kasithule sazi ukuthi yena unguNkulunkulu. Siqhubeka njalo kumbhalo ofanayo sisizwa ukuthi uNkulunkulu uthi yena uyazazi izinhlupheko zethu, uyakwazi ukuthwala nzima kwethu. Akudingeki ukuthi sitshayane ngamakhanda, akudingeki ukuthi sizihluphe. Uthi yena uJehova, thula wazi ukuthi mina ngingunkulunkulu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyakhuluma loMose uthi ngempela sengibonile ukuhlupheka kwabantu bami. Ngizwile ukukhala kwabo ngakho ngiyehlile. Bathandekayo uNkulunkulu, lanxa kwakubuhlungu eGibhithe kubantwana bakaIsrayeli, uFaro ebahlukuluza bebashayisa izitina, bebashisa izitina ngotshani, babekhala besebuhlungwini behlukuluzekile kulento eyodwa ababekade bengayazi phakathi kwenhlupho zonke lezi. Abantu ababengayazi ukuthi uNkulunkulu wayekade khulumile ekuqaleni ku-Abraham wathi yena abantu sizwe engiza kunikeza sona sizahamba ekugqilazweni sibe sekuthunjweni kweminyaka engamakhulu amane 400 years. After 400 years I will revisit them. Babengakade bengakwazi, behlukuluzekile, behlupheka, besebuhlungwini, kodwa into ababengayazi ukuthi uNkulunkulu wayekade ehlelile emisile izikhathi. Lithi iBhayibheli izwi lenkosi, uNkulunkulu nguye omisa izikhathi, nguye ohlela izikhathi, konke kwaziwa nguye. Yena futhi akaphili phakathi kwesikhathi, uphila ngaphandle kwesikhathi, kodwa isikhathi siqondiswa nguye. Lithi iBhayibheli izwi kaNkulunkulu, bakhala abantwana bakaIsrayeli ngokuhlukuluzwa kwabo eGibhithe. Abesethi uNkulunkulu kuMose, manje ngizwile ukukhala kwabo, manje ngisengizile. Zihlobo zami ezithandekayo, uNkulunkulu esikhuluma ngaye esimkhonzayo uthi yena kasithule sazi lanxa siphakathi kwenhlupheko, lanxa kusebunzimeni, lanxa into zikhanya zidule ezitolo zingasekho, lanxa intengo yezinto ikhuphuka, abaningi bedidana ngamakhanda, abanye sebecabanga ukuthi ilizwe liyavalwa, zwana ukuthi uNkulunkulu uthini. Uthi thulani lazi ukuthi mina nginguNkulunkulu. UNkulunkulu esimkhonzayo akahluleki, uNkulunkulu esimkhonzayo akasideli, uNkulunkulu esimkhonzayo akalali, akadakwa, akakhohlwa. UNkulunkulu esimkhonzayo wenza yonke into ngesikhathi sakhe. Ngithanda ukuthi ngithi bazalwane, noma sekunjani, ake sekele ukukhuluma kabi ngelizwe lakithi. Ake sekele ukukhuluma, ngiyangizwa abanye bethi isibabu iqalekisiwe, isibabu kwabanje kwabanje. Lithi iBhayibheli izwi lenkosi, amandla okufa lokuphila asemlonyeni, aselimini, ngolimi lwethu siyadiliza, ngolimi lwethu siyakha. Into engithandayo ukuthi isikhathi esifaneleyo saziwa nguye. Ma isikhathi esifaneleyo sesifikile, yena uNkulunkulu uyakwenza. Yikho ethi yena thula wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu. Ngesinye indlela uthi thula wazi ukuthi ngilecebo ngakho konke okwenzakalayo. Bathandekayo, uNkulunkulu akasidelanga, uNkulunkulu ulecebo lenhloso ngakho konke okwenzakalayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Ake sithandaze. Sibongile isewenkosi yethu Jesu, sibonga amandla akho, sibonga izwi lakho eliphilayo. Siyabonga ukuthi wena kawusideli, uthe wena sithule, sazi ukuthi wena unguNkulunkulu. Babona amandla wonke, siyathandaza ukuthi wonke olizwayo lelizwi aphakamiseke emoyeni, aduduzeke. Baba siyathandaza, sikhulekela abaphathi bohlelo ukuthi babusise, babo baphakamise. Nkulunkulu sikhulekela ilizwi lakithi ukuthi baba sikhulume emkhathini ukuthi iZimbabwe iyaphila, iZimbabwe iyaphakama. Baba ngegama lenkosi uJesu, phakamisa abantu bakho, busisa abantu bakho ngegama lenkosi uJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Angliston Swanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Silethemba libusisekile ngentshumayelo kamfundisi lamhlanje, ngitsho labagulayo abalele esibhedlela. Silethemba lizathola ukusila ngalowo mbhalo. Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende selandule imbiko ethi abacuphi bakhe yibo abazame ukuthumba umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa izolo. Kodwa ibandla le-MDC lithi uhulumende kumele achiyane lokuhlukuluza uChamisa ngoba lokhu kulakho ukubangela ukungahlaliseki ezweni. Umongameli Mnangagwa sethule umthetho obamba abatholakala betshintsha imali ngokungekho emthethweni ukuthi bahlale entolongweni okweminyaka elichumi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.